Kuvamile ukuthi nxa amasela ebona imoto yamapholisa acathe loba ukubaleka ngobe sesaba ukubotshwa. Kodwa ke iningi lezalwane zeZimbabwe ezingelamacala zithi sihlezi sicathama lokubaleka nxa zingabona imoto yamapholisa. Iningi lithi amapholisa abahlukuluza mihla yonke. Unkosazana Sibusisweni Ndlovu ufike South Africa ngo-2008. Uthi ngelinye ilanga esiye emsebenzini eRandberg wahlangana lamapholisa ampheka ngemibuzo, qede lapho bamphosela esigengeleni semota yabo ngoba engelancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Uthi kulokuthi basiwe esitokisini, amapholisa azula labo kwamahola amahlanu baze bakhululwa ngemva kokuba izihlobo zabo sezibuye le mali esifumbathiso eqala kumarandi angamakhulu amathathu kusiya kwamahlanu, 300 rands kusiya ku 500. Uthi okwamanje uzehamba eyifumbethe incwadi yakhe yokuphephela. Loba kunjalo uMandlovu uthi lapho ahlangana khona lamapholisa utshelwa ukuthi incwadi yakhe yokuphephela ngeyokuzikhandela kumbe isithombe esikuyo kakusiso sakhe loba ukuthi kasikhanyi. Uhlala ke phiwa ukuthi akhethe phakathi kokubhadala imali yesifumbathiso loba ukuvalelwa esitokisini azaphume nxa isiphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya sezibuyile zazohlola ukuthi incwadi ayiphetheyo ngesemthethweni yini. Uthoba manje usehlethi nxa ibona amapholisa athi nyawo ngibelethe.
Siyophila kanjani ma amapholisa angasifikele? Kuyinto ebuhlungu. Bazokuthatha bakutshela ukuthi sicela amaphepha, bazokucela i-ID, anginayo. So ngene evenini. Bazozula nawe, bazule ngawe. Bazokubuza ukuthi manje uzimisele ukuthi siyokuvalela. Uzokhulume le mali bona basuthiseka ngayo.
Unkosazana Diana Zimbuzana, umcwaningi enhlanganisweni yeZimbabwe Exiles Forum, uthi uhlupho lukaMandlovu lubhekane labaningi beZimbabwe kwele South Africa. Uthi inhlanganiso yakhe ihleli semukela imibiko yabeZimbabwe ababe bebotshwe ngezizathu ezingacaciyo. Uthi esikhathini eziningi inhlanganiso yakhe ihleli ingenela kuzehlakalo zokubotshwa kwabeZimbabwe abazodinga ukuphephela ngesikhathi besendleleni yokuya emaofisini ogatsha lwendaba zasekhaya. UMazimbuzana uthi kwesinye isikhathi labo abalazo incwadi zokuba selizweni bengahlangana lamapholisa bengasithwalanga bavalelwa, kodwa izihlobo zabo nxa sezibuya le ncwadi zabo kuthiwe kabakho esitokisini loba kuthiwe bazakhululwa nxa abogatsha lwendaba zasekhaya sebehlolisisile incwadi zabo. Uthi sebekutholile njalo ukuthi akhona amanye amapholisa abopha abantu emgwaqweni ahle abathumele elindela loba emngceleni weBedbridge kungazange kuhlolisiswe ngokujulileyo ngemvumo yabo yokuhlala elizweni. Uthi lokhu yikwephula umthetho. Uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi indaba zokuhlukunyezwa kwalaba bantu loba zingamangalwa emapholiseni akuthathwa nyathelo.
They've never been really treated equally. The government gives an assurance that we'll look at it and act. But that's as far as it goes. They look at the cases for years and we don't know when they'll act.
Umnumzana Give Monitor usebenzela inhlanganiso ye-Peace Monitor ehlolwa ngokwephulwa kwamalungelo ezizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Uthi izindlu eziningi ezaziwayo ukuthi zihlala izalwane zeZimbabwe eLimpopo zihlaselwa ngodlakela phakathi kobusuku ngamalunga eqembu le-Youth Against Crime kuzingelwa abaselizweni ngokungekho emthethweni. Unitsa uthi okubakhathazayo ukuhlukunyezwa kwalabo abadinga ukuphephela njengoba abanye bebotshwa ngesikhathi befolele ukufaka izicelo zabo zokuphephela.
Kuzo right if a government ye South Africa is appointed u new minister again we ma refugee uzolungisa i crisis ya ma refugee.
Loba nje amapholisa kwele South Africa eliphiwe ithuba lokuziphendulela kuzikhalazo zonke ezethulwe izalwane zeZimbabwe, isiphathamandla samapholisa uMnumzana Lindela Mashiho uthi balokhu besakhangela imibuzo abayithunyelweyo. Loba kunjalo isiphathamandla senhlanganiso ye-Corruption Watch uMnumzana David Lewis ukugcizelele ukuthi inhlanganiso yakhe ithola imibiko eminingi ephathelane lokubanjwa ngamandla kwezizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zikhiphe imali yesifumbathiso emapholiseni loba kuzisebenzi zogatsha lwendaba zasekhaya.
It's a set of crimes that preys on the weakest and most vulnerable members of society, and that's why foreigners would be a natural target for corruption, and they are. So they face a pretty grim situation, I think, on a fairly regular basis.
Umnumzana Louis ukutaza bonke ababanjwa ngamandla ukuthi bahlawule imali esifumbathiso ukuthi bayimangala enkambeni yamapolisa kumbe enhlanganisweni ezizimeleyo ezifana le-Corruption Watch. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.